Sika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtokazo mwote ola mwela emoe ni njabulo ngulesine mstaka 6 kunsangula 2019 nguntunga milinko mo enda benize kuseni na mwela umkokeli wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Atus umnumzana Obed Masaraure uthunjiwe ngabantu ekade behlome ngemibhobho ebusuku izolo. Abinhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abayisikhombisa ababothwe kunsukwana ezedluleyo besetheswa icala lokuqoqa umvukela bazamiswa enkantolo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Obed Masaraure, uthunjiwe ngabantu abangaziwayo ekade behlome ngemibhobho ebusuku izolo. Umkakhe uSabrina Masaraure utshele iStudio 7 ukuthi bangenelwe ngabantu abayisithupha endlini yabo eseWaterfalls eHarare, bahudula umyeni wakhe bamfaka emoteni bahamba laye. Unkosikazi Masaraure uthe njalo abantu laba kabazange baziveze ukuthi bangobani lokuthi bamusa ngaphi umkakhe. Wengeze wathi abanye babo bebezivale ubuso. Isehlakalo lesi siza ngemva kokukhalala umsebenzi kwamalunga enhlanganiso kaMasaraure ekhala ngeholo eliphansi njalo esithi kumele uhulumende awahlawule ngedola leMelika. Ukukhalala umsebenzi lokhu kuqale ngomvulo njalo kuphele izolo. Masaraure uthe ubengakayimangala emapholiseni ngoba esavile ukuhamba ebusuku eyedwa. Iningi lithi isehlakalo lesi siyethusa ngoba kulabanye abathunjwayo banyamalala kokuphela abafana lo mnumzana Itai Dzamara. Kusenjalo enye njalo inhlanganiso emela ababalisi eZimta ithi uhulumende kumele engezelele ababalisi iholo ngenkulungwane ezintathu zemali yama-RTGS njalo enye ibe ngedola leMelika. Isiphathamandla seZimta umnumzana Sifiso Ndlovu uthi ababalisi bathwele nzima ngoba imali abayiholayo kayibe nelisi lutho.
Intengo phose sezikhwele zaze zaphinda. Ezinye zakhona kwamanje zithethe izikhangelo zathola ukuthi sezidlalela ku-85% kusiya ku-96% ukukhwela kwezinto elizweni. Oso futhi ukuthi izisebenzi okumele zihole zize ziphinde njalo. Lokho sitho ukuthi ziphinde kuyanye imali kabevele sibatshele yona esasithethina sifuna i-1700 ekuqaleni nayo yimali abayiphiwa ngoJanuwari. Sezikoleni kaJanuwari esiyikhangele sekuthola ukuthi intengo leziphose zafika zaziphinde laphana. Okutho ukuthi okunjengokwamanje iholo elingenelisa umuntu ukuthi aphilele emuli yakhe nje aphile okobuyanga liholo elingafika kunkulungwane ziphosa ezintathu ezinamakhulu njalo ayisithupha 3600 yiyo engaphose incede umuntu ukuthi aphile lamhlanje eZimbabwe. Ngaleyo ndlela esisuke unqongqoshe wezimali mayengazaphikisana nemiphumela enjengaleyo ekhona esobala esezitolweni lakho njalo ethulwa ngabantu.
I-3000 leyo likhangela ukuthi ingama-RTGS kumbe idola lemeli?
Hayi, sesikhangela ukuthi ngendlela ekhona i-RTGS asizo sibize imali engaphezu kwale ekhona labantu. Esithethe sakucindezela ukuthi-ke aluba kungenzakala sokuzamela ukuthi kusiya phambili nakuphela ayimanga le ntengo sixoshana le nto elesivunguzane egijima kwesivunguzane okutho ukuthi ayimanga ukukhwela kwezinto akumanga. So kumele ukuthi uhulumende-ke azame ukuthi abuye afake njalo nje umqamelo esizabe anekiyo ukuthi singazisezwa ubuhlungu okuthi ukuthi ninyanga ngenyanga kaye ekhumbula aphosele phela imali yaseMelika ezanceda ukuthi labo abaya ezibhedlela bathole ukuthenga imithi nabo phela abemithi labo bafuna imali yaseMelika. Kathi la mafutha ezimota sithole ukuthi abaningi bakhululekile badinga futhi njalo ngemali yaseMelika. Kuzangcinza ukuthi abantu nxa bethe bafike ukuthini bakhanye beyame kulowo mqamelo wemali yaseMelika. Sikhangela ukuthi leyo nkulumo layo kayixukusa mlale imali ye-RTGS nangu phela yiyo abathi bona bafisa ukuthi ibe khona ibe yisebenzi.
Woliyane yemelika iyabe iseceleni.
Iseceleni njalo ingumqamelo nje ukuthi seyame kiyo.
Ye ngezinye indlela singalibona litshengisela kunsukwana ezilandelayo.
Bengingathandi ukuthi ngibe ngathi ngumuntu olenduku eziduzwe emqubeni. Bengithanda ukuthi okwamanje siye siya kudale siyaxoxisana ngendlela ingqondo ezivuleke ukuthi sizathola isisombululo kulokho. Kathi ke nxa kungasoze kube isisombululo sizakuzwa sibone ukuthi ababantu sibaphatha kodwa phela ukutshengisela kuyinezinye zendlela zokusola nokunqanda uhulumende nxa esephambuka. Asithi ukuthi yizo kuphela ezingasebenza. Okwamanje sisaseqaleni lokuxoxisana. Kathi xoxisane kuphume imiphumela ezwayo. Asizokukhuluma ngenduku sezikhathi. Singahlala singathi singonduku yezibomvu. Siyabe sokungathi sihlezi vele sihlomile. Kathi hayi sihlezi sikhangelele ukuthi abantu baxoxisane labantwana nje bafunde kulokuthula.
Umnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yezimtha ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Abasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo ezilwela amalungelo oluntu abayisikhombisa ababotshwe kunsukwana isanda kwedlula beseteswa icala lokuqoqa ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba namuhla. Inhlanganiso eziningi zithi lokhu yikuhlukuluza nje abantu abachothoza umbuso kaMnangagwa. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Methuseli Moyo uthi kusukela kudala ngesikhathi sabomuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo uhulumende weZANU-PF uhlezi ebopha njalo nje labo abangaboni ngaso linye laye.
Ukubotshwa kwabantu khona kuyinto esuka ikhathaze ngoba kuyethusa nxa uzakuthiwa abantu babothiwe kwenza abantu bacabanga ukuthi mhlawumbe uhulumende kukhona akwaziyo mbe kukhona azama ukwenqabela. Ngokubona kwami kube kwaba le mbiko yokuthi abaphikisayo bafuna ukustraga ngoba ukungena esitredini besola uhulumende. Ukuthi uhulumende ngabe laye eqalisa eshe wacabanga ukuthi no ngono nje ngibaqalele kumbe ngise ngenze okunye okungabe thutha. So ukubotshwa kwabantu kuyinto engahlalisi kuhle abantu lisuka libe sokuthiwa lokwesaba ikakhulu bona bama-civil society bengasasebenzi kuhle.
Ye siyabona ukubana bakhona ababotshiweyo besetheswa icala lokufundela ukugenqula uhulumende ngokungekho emthethweni. Ubona ngani ngakuliqiniso lokhu kumbe kufana lalokhu esike sakuzwa eminyakeni edluleyo okwakwetheswa abantu abanjengabo Joshua Nkomo labo ndaba ningi sithole?
Ye njengoba usitho nje iZimbabwe ngathi mina isile 39 years 40 something years almost 40 years independent 39 actually. So into evame ukwenzakala minyaka yonke mihla yonke isikhathi esiningi abantu abangona baze botshwe amacala angona nxa ezekuphanyekwa eseziya phambili ayacina edilikile ngoba kuyabe kungelabufakazi. Yikho sokuzenza abantu becabanga ukuthi yindlela kahulumende yokwethusela abantu acabangela ukuthi bayamchothoza kumbe abamthandi. Kube sokusiba yindlela yokuthi abantu sesingakubeka thina sithi i-harassment ngokuhlutshwa kwabantu abazisebenzela benibodwa ikakhulu abe-civil society nabe-opposition.
Khona kusebenza na khona lokhu njengoba sibona uhulumende elokhu esebenzisa udaba olufanayo lokubopha abantu kuyasebenza yini nxa ukhangela?
Abusebenzi ngomthetho ngoba amacala ngona acina ephelele emoyeni kumbe lasiwe kodwa ngithi mina ukuthi uhulumende nakayamsebenzela ku-political programs zakhe ngoba nxa ebopha abantu labana ukuthi yabe le nhloso yokuthi dafuni ukuthi izinto zihambe ngenye indlela le nhloso yokuthi ufuna ukwephusa i-civil society eposition ngelihlo lakhe yena uhulumende ukuthi kuyamsebenzela ngoba uyabe senqabela ukuthi engachothozwa kakhulu abantu bengaphumeli phande beyitshengisela izinto ukuhonona kwabo into abangazithandiyo beyitshengisela ilungelo labo kodwa nxa uzukukhangela ngokubusana kuhle i-good governance le-democracy akusebenzi kuhle kuyinto embi ngoba yikho kubangela ukuthi lamanye amazwe labanye abantu bekuthatha ukuthi hhayi ezimbabwe ukuthi uhulumende kenze kuhle.
Umnumzana Methuse Limoyo ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 ekobulawayo. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla ethula izindaba ebulenjini beinternet ezimlive ithi obengomunye wabasekeli bakamongameli Mgabe umnumzana Phelekezela Mpoko sehlawulwe imali efika izigidi ezintathu $3 million yinkampani yeChoppies ukuze abuyisele isabelo abelaso kuleyo nkampani. Iphephandaba leChronicle lona lithi iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu elama Warriors liphume kumncintiswano weCOSAFA izolo ngemva kokunqotshwa ngeleZambia nge-4-2. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Unjani msakazi omuhle, igama lami ngumgcini ekhaya. Mina msakazi silokudana ophindaphindiweyo ngendlela uhulumende wethu aphethe ngalo ilizwe. Ungathi abantu bethu abakhokheli bethu babafundi bafuna ukuhlala isitulo kakhulu iso ngathi yiso abasiqakathisa kakhulu ukuthi babone ukuthi abantu bayagqibeka kibo yinto encane. Sathi siphuma umgabe sasitshela ukuthi hhayi sekuzaba lobungcono obuthize kulithembi sasiphonga ukuligaxa nje emahlombe ethu kodwa singathi sileni sola. So nanku sokukhuphela egcekeni kufana lokuthi ibhasi le ihambe ngala driver ilala driver kusteering ukuthi yaduma ukhondekitha ngiyodonsa iwaya ngapha ekufaka amafutha ekizoziqondisa yokuthi hhayi laphana hhayi. Sizathwele nzima sibili ibhasi ehambe iyode ngala mtshayeli ukhondekisa akakwazi ukudrayiva kuthiwa kulokulindika akazi ukudrayiva i-inspector layakwazi ukudrayiva udrayiva sazi ukuthi wasawayana akabonakali nazo ibhasi esihamba yokuthi izaziyewele emfuleni alolo lusizi lusizi lusizi. Sidane labakhokheli bethu abesintwini ngapha labo basifaka edakeni basivoxa basigalulisa hhayi satsha 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 asazi ukuthi atifona.
If ukuthi izani iMDC akukhe kwenzile ukuthi izani PF ingarobe akuyekelwe kudlala ngesikhathi ikudlala ngesikhathi akuyekelwe zulukandawo ngiyalicebisa nami akuyekelwe ukuvota if iMDC inganayo indlela ukuthi ibone ukuthi izani PF ngeke irobe akuyekelwe.
Ungasuzwa ibhondi noti phakathi kwelizwe lethu into ingaba ngcono ngcono ukuthi ukhale ngidinga imali engithi ngingayithola isebenzi ngoba kathi sikhala ngokudinga imali ibhondi noti ungayitholi imali yangukona susebenzigatshwe ngumuntu ukuthi usebenze suyitholile imali yangukona ayithengi lutho sakambu akusize lutho okudilikayo yithi amandla ethu ayaphela wona amakhulu ezanu lokho esithi isiphana isikhathi ngabe sampi isikhathi isikhathi sonke sampa sona sabanga sokuwesta abanye sebekhulile kathesi abasakwanisi nokuzisebenzela kodwa izoloko kuthiwa siphi isikhathi so isikhathi sangikhona sozithiwisa ukwenzani siphiwa bani isikhathi sangikhona bayaphiwa kodwa sebesiphiwa isikhathi kona nesikhathi sokubana bebulale wesi kulokhu kuyabe kuyikhukhu kathesi ilizwe selifile imali ayisasebenzi sokube ngibona ukubana kungakhutshwa ibhondi nokuthi le-RTGS yakuleyo singazange zivele siyibone ephomba ukusebenza emoyeni bona ingani into zonke ezingaba ngcono basebesisikhala kodwa sidinga imali esebenzayo kulokudinga imali engasebenzi ukuliyala kwemisebenzi ukwenziwa ngamatitsha lokhu ngibona futhi akusebenzi ngobana bathisa sezosikhathi sokuthi ukuthi umuntu lekuliqembu kwakhe kade ngenzi istrike ngokuthi umuntu ongabambani ngoba wonke umuntu lendlala kula muntu osuthayo lapha khona wonke umuntu lendlala ungathi wena osewule kuliqembu kwakho usenza ukuthi kuze sibambane usenza ukuthi iqembu kwakho usenze istairway yakho uwedwa lokuqembu akulanto ephumayo vela kula sokule minyaka emingaka amatitsha egijima emgwaqweni esenza njani njani itwali akusebenzi amatitsha amadokotela konke ukuthi batshone sithi kufuneka umuntu wonke kubanjani wenziwe into yinye yikho ukungakwanisi ukubana kuncedilisa hayi khona lokuthi umuntu angacabanga ucala ngiyedwa sisithi lami nokuthi iqembu kwami sengisenza kumi lutho so mbona ingani ha baraiti abakwenzayo kodwa kakuphumi ngoba balutshwane kakhulu njalo labantu ababayenzela lokhu vela banakani la ngoku abakhangeliyo saka bayazama kodwa mbona hhayi ngaba ngantshintshi indlela yokufuna umuntu wonke ngoba abanye abantu ngaba ngasebenzi ohleziyo endlini akanamsebenzi kodwa wonke umuntu ufuna ukudla ohleziyo losebenzayo sihlangane ebudleni saka konke kunokweku kuyenza ukuthi kusihlanganise sikwanisa ukwenza into eyi-one ngoba wonke umuntu ulendlala yomcabango wami ngilawo ngoba ukukhulunywa ngabakhulu bethu kabakhuluma izikhalazo zabantu singakhalaza bona kusasa bavuka belenye inkulumo abayikhulumayo ukuthi bethi hhayi izikhalazo zabantu akade besenza lokhu siyazizwa sizalungisa so and kubele kuntshintsha akakula bona bavuka bekhuluma kwabo abakucabangayo into ziyalalokhu ezisuma siya phambili so sokufuna umuntu wonke ukubambana la ngiyabonga.
Baba uNcube esegoli ngokudlala kodwa ezentuntweni esigabeni kundunu sibazi ngicela umphakathi bese ngiyacela kumphakathi ukuthi mawungabulokhu urojo ngabantu angazi siyahlupheka kodwa umphakathi mawungabulokhu urojo ngabantu abaphezulu ingekho into abayenzayo bedinga nje crowd bedinga nje ukuthi sibe ukweseka beseke ngabantu kodwa ekugcineni abantu bangatholi lutho. Angazi ZANU-PF, angazi ukuthi abantu bangasinikeza qhinga bani ukuthi ZANU-PF siwise sihlalweni. Kodwa ke nayi MDC mayingathathi ichance ngokuthi abantu bahlupheke bahole bathole noma amaplus thina sihluphekile. Iphuthe lenziwa nguTswangirai babuTswangirai elokuthi abone ukuthi uyarojwa kodwa kungabi nesisombululo sokuthi okay njengoba iMDC iZANU-PF iyazi iyarobha aqeqeshekile uRobbie. Ngiyabulisa abalaleli beStudio 7 Ncube okhulumayo. Uhlupho mina enginalo MDC ekababuchamisi ikuthi noma sithi lo nyaka 2023 kungenela ukhetho uza contesta yini babuchamisi. Wow, the ground is not even. So, ngisholo emavotini ngoba behlala kuqhala ukuthiwa iZANU-PF yarona. Yebo yarona. Kodwa senzeni yena ngalokhu bakuthamisa. Noma naye ufuna ukuhola azakhe thina sobe sibe lesithuthuthu.
Labo ngebe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imlayezo yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela wakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi ukukhulumisana obekukhona izolo phakathi kukahulumende wakhe lo eMexico phezu kodaba lokufohla kwabantu bengena eMelika ngokungekho emthethweni kube lenqubela phambili. Inhlanganiso ye-International Monetary Fund ithi impi yemithelo kwezokuthengiselana ephakathi kweleMelika leChina ilako ukudunga umnotho wamazwe omhlaba jikelele ngomnyaka ozayo. Siziphetheke ezekuseni ngolunyelwe izindaba ezihamba phambili eMelika. Udaba lokuthi izizukulwana zabensundu abalabo khokho abathunjwa iMelika emazweni aseAfrika bazoqilazwa okwamakhulu eminyaka kumele zihlawulwe luya lwesiba segudwini njalo luphathwa kabanzi ngabadinga ukumela ibandla lamademokrasi kukhetho lukamongameli bencintisana lomongameli Donald Trump ngomnyaka ozayo. Abathi uhulumende weMelika kumele ahlawule abantu abamnyama ngokugqilaza okhokho babo baqoqela unkosikazi Kamala Harris, unkosikazi Elizabeth Warren lomnumzana Cory Booker, yena othi kumele kubunjwe ikomiti ezaluphenya kabanzi lolu daba. Isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson uthi uyawusekela lumbono.
Le ndaba esegcikene kakhulu umnumzana Ntukamile ngoba kusobala ukuthi umnotho welizwe leli eleAmerica wathiwa ngokugqilaza abanye abantu. Ngakho-ke angiboni kuyinto engabe siyangabuza ngayo nje, kusegcikene ukuthi hayi nxa kuyukuthi sesifikile isikhathi sokuthi sokufikile emqondweni yabo ukuthi ngabe kukhona abakwenza bekwenzela laba abangabantwana mhlawumbe engathi phecele ngesingisi ngathi ama-descendants alabo ababagqilazayo, kuyinto elingile njalo kuyimfu fanelo ukuthi bathole okuncane ngoba umnotho lowo wakhiwa ngamandla abokhokho babo.
Lubana kuthe kwavunyelwana kwenziwa khonoko Twala, liyabe liyaqhutshwa njani kahle kahle lolu hlelo? Ngubani oyabe yanikwa, ngubani oyabe ngasozanikwa?
Ya yinto le mhlawumbe esingathi iyaphica kodwa kayiphici kangangoba singananzelela la manje abansundu okuyizizalwane zalabo abagcilazwayo basase lapho esingathi ngesingisi ngama-segregated areas, bakhangela kubo Chicago, ukhangele lapho engikhona mina lapha edolobheni letala se-Texas stuff, ama-southern side amadolobha amakhulu yikho lapho othola khona kungama-communities abantu abamnyama. Ungakhangela impilo ephilwa lapho kulokuhlupheka okukhulu kakhulu, ukhangele izindlu zabo, ukhangele nje ingathi infrastructure izakhiwo nje kazikho izakhiwo ezingathi zingatshintsha impilo especially yabantu abasha. Lapha sikhangele ama-recreation centers kangako, ungawakhompeya la ma-recreation centers asezindaweni lezi ezingathi kulomnotho khona zehlukile kakhulu. Ngakho ngibona ngathi sinyeke silandelele abantu ngamagama ukuthi mhlawumbe lo ngumntakabani waye ngumntakabani ongibe isizukulwane sikabani, kodwa singalanda nje ama-black communities qala ukwenza i-development lapho mbona ngathi siyabe senze i-justice nxakhelindaba esilevas.
Ngamanye amazwi uthi inhlawulo le kumele ize iyintuthuko ezigabeni zabantu abamnyama.
Kakhulu ngoba indawo abahlala kuzo mpela kulobuya ngobuthize. Singake nalinginikeza isibonelo nje ngolunye udaba engike ngalubona lapha kumaphephandaba lapha eDallas ngemva kokudutshulwa komunye umuntu besebenza lapho kugeza khona izimoto eTowers lapho thi besebenza khona 25 years bese bebuza ukuthi kanti abantu vele bona baze babuthane kanjalo njalo nje ngempela fike kwenzakalane. Abantu babike ukuthi kakula lapha abangaya khona kulezi zindawo, kakula noma mhlawumbe ngathi ama-restaurant indawo zokudlela lapha abangahlala khona phansi kube lezitulo kuphandle bejabule. So indawo abagcina beselelayo ibuya kuma nje phandle lapha kumakhawa bezama ukuzijabulisa bese kuvuka udlambe.
Wona amademokrasi ngokwawo ubona evumelana yini kulokho?
Cha, akabavumelani. Kusegcekeni singananzelela uzana ungabona ukuthi akakhulu abantu abakhuluma ngalolu daba, bakhona yebo abamhlophe abakhuluma ngalo kodwa iningi labo ngabensundu ongama-direct descendants ama-slaves slaves. So we in the Bampela Eshupa Kulungova. Uponagana ngathi nga lunga patolu double luvunye lugangago. No to wala besingati wana batolin zuzo effectively. Abelu banangatum no to abo ungatunga nyiginyegangan. Ngathi spectralis by sabaji competition, lokunga bengani kusingani gezo, ama equal opportunities, ama equal resources, kungati inja umnoto abo.
Umnumzana Kerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. So kwisikhathi sokwelula imizimba abanengi selivukile siyabona lisibukele enkundleni ye-Facebook sikhangele kulo sisemhlabeni mtakathixo bhayana. Uthi wena sesivuka ngenhlupho zika Obed Masaraure kambe bamuse ngapi? Uyaqhubeka njalo lapho ubhayana uthi kodwa silusizi ngothitha bethu kubuhlungu. Usikhumbuzo mlalazi uthi wena tomukisa bakalanga bose kubulilima bakalanga mobuyisiwa na mlalazi ndidumani. Makatio kelechi nase utuena vamukachini Tim Sabangana utuena ama vugo baki silani lati siali bugisa siali bulisa. Itaheli tala, idlozi, uJays Marabini ehlabela ke kamnandi lapho ngengoma ehlabela ke esiqhubela uhlelo esithi litshe likantungamile mvulela ngiyadlala uthi litshe likantunjambila. Siziqhubeke ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Umkhokheli wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Atus, umnumzana uBed Masaraure uthunjwe ngabantu ekade behlome ngemibhobho ebusuku izolo. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abayisikhombisa ababotshwe kunsukwana ezedluleyo besetheswa icala lokuqoqa umvukela bazamiswa emthethweni laba namuhla. Kwaneleke okwalamhlanje okwamanje likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-half past seven olivalelisayo ngontungamili Nkomo asidibeni kwezekuseni njalo ngu-half past six kusasa litshone kuhle.